kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lami ithathele lithuba ngibonga uThando Nogawande obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalithola njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
isimo sibi sivuna zange satholakala ngendlela efaneleyo ngenxa yesomiso esibuya El Nino, lokuthi nje vele ukudla kakusekho okugcinwayo nxa ukuqathanisa lasemuva ngale kusesele ziphala ezinkulu zokudla ezikahulumende.
Umanyano we-United Nations uthi isimo sendlala siza kuba sibi ngamandla kusigaba sezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela iZimbabwe, Zambia, Malawi le Mozambique kusukela linyanga kuseyafika umfufu lonyaka.
Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi ubudlelwano lobu obakhiwayo thina njengezizalwane zeZimbabwe sitholani kikho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esesuke kwele South Korea eselubhekise kwele Russia emhlanganweni ophathelane lezomnotho oweSt Petersburg International Economic Forum. Ibandla eliphikisayo lakwele South Africa ele Democratic Alliance lithi kumele wonke abalamaphepha eZimbabwe exemption permits bavunyelwe ukuba izizalwane zalelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano United Nations uthi isimo sendlala siza kuba sibi ngamandla emazweni achiyeneyo agoqela eZimbabwe, Zambia, Malawi le Mozambique kusukela linyanga kuseyafika umfufu lonyaka. Inhlanganiso zalumanyano ezivalisa eWorld Food Program le Food and Agriculture zethule ugwalo namuhla ziqwayisa ukuthi amazwe la kumele aphathiswe ngokudla okuphuthumayo ndawonye lamanye afana lesihlenge seGaza esisePalestine, Haiti, Mali kanye leSouth Sudan. Olunye njalo ugwalo olwethulwe United Nations luthi abantu abayizigidi ezingamachumi amathathu 30 million ezansi yezwekazi ye-Afrika okugoqela eleZimbabwe babhekane lendlala imangalisayo. Ngokunjalo luthe kumele baphathiswe ngokudla ngesiphangiphangi. Inkokheli yamazwe asezansi ye-Afrika la ithi idinga imali engange US$5.5 billion yokulwisana lendlala. EZimbabwe kulabantu abayizigidi eziyisithiyagalolunye 9 million abahlaselwe indlala, njalo uhulumende uthi kudingakala imali engange US$3.5 billion yokubakhusela. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, liqiniso elikhulu kakhulu ukuthi indlala izaqina enyangeni ezilandelayo kusiya phambili. Isimo sibi sivuna zange satholakala ngendlela efaneleyo ngenxa yesomiso esibuya El Nino, lokuthi nje vele ukudla kakusekho okugcinwayo nxa ukuqathanisa lasemuva ngale kusesele ziphala ezinkulu zokudla ezikahulumende. Ngakho ke isimo sizaba sibi kakhulu, abantu bazalamba kakhulu, bazadinga ke ngokunjalo uncedo olukhulu oluvela kuhulumende labo bonke abangenelisa ukuthi baphe uncedo lolo.
Uhulumende weZimbabwe uthi kudingakala i-$3.3 billion yokulwisana lendlala. Ubona itholakala yini leyo mali?
Angiboni ukuthi ingatholakala i-3 billion, imali enengi kakhulu xa uqathanisa abantu abaqanjwayo ukuthi ngabadinga ukudla eMalawi laseZambia. Ubona bebaningi okwedlula labo abaseZimbabwe, kodwa ubusubona imali abayidingayo yoncedo incane kule Zimbabwe. Lokho ke kungokumangalisayo ukuthi kathi kuhamba njani. ngakho ke ngicabanga ukuthi lanxa idingeka imali isengangafiki kuleyo abantu beZimbabwe uhulumeni weZimbabwe ayikhalelayo kuzatholakala enye ethize ezasiza yebo njengalokhu umhlaba uhlala usiza kodwa hayi yonke ekhalelwayo esesikukhalela ukuthi yona leza bitholakele izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuthi bonke abantu babe lokudla kungakhathalekile ukuthi basekela liphi iqembu bangaphi komkhono welizwe kuyo yonke indawo babe lokudla baphile kuze kufike isivuno esiqondileyo.
Emadolobheni isimo sendlala ungathi simi njani?
Isimo yedolobheni sibi njengasekhaya. Indawo eziningi abala kudla abantu, indawo eziningi abantu baphakathi kosizi njengalokho emakhaya bephakathi kosizi. Lokho kubangwa ukuthi kasekho esimeni sakudala lapho kwakulama factory khona, abantu bevukela khona besiyasebenza bathola imali bazithengela ukudla njengalokho babesenza kudala. Siyakutshintshile namhlanje isimo sesisho ukuthi abantu balime kanti abaningi bayema kakhulu ekuthini kutholakala ukudla emakhaya. Nxa kungekho ukudla emakhaya akukho edolobheni. Abantu bathwele nzima ubuyanga bandile edolobheni njengasemakhaya, ukuswelakala kokudla kuyafana emakhaya lasedolobheni. Kungaba lo mehluko lapha lalaphana kodwa edolobheni njengasemakhaya bayadinga ukuthi basizwe ngokudla ngohulumende nenhlanganiso ezizimeleyo.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo abantu abanengi esiqintini semzingwane bathi sebelamba okumangalisayo ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi uMangoye selala eziko emizini phose yonke. Intathele izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda wethekelele lesi sigaba wasethulela udaba olulandelayo.
Izakhamizi eziningi zithi isimo sibi lonyaka njalo azikwazi ukuthi zenzeni. Unkosikazi Bongwe Chabalala ngomunye wazo.
Lonyaka kunzima, indlala inkulu kakhulu, siyalamba emasimini asibonanga lutho, akula kwacha vele umbunga.
Umfelokazi uJoyce Khumalo ungumsekeli wemgcini sihlalo kubandlalela usayele ZANU PF emakwabeni uthi uhulumende uzanika abalambayo ukudla.
Wakhuluma ngobaba silokhu esimelele lakhathesi ukuthi abantu sithini siphiwe bake basinika bona kodwa uhulumende khayangana akancedise ngokuthi kwake kukuthi kulezi insuku lezi kungabonakali khona kodwa besiphiwe. Abe sikhala ukuthi uhulumende ngasibona njengakakhulu thina abafelokazi silentandane kulabantwana abafuna ukuthi bafunde.
Usobhuka umnumzana Sobantu Moyo uthi batshelwa ukuthi balobe amabizo abantu abalutshwana okumele bathole ukudla.
Abantu ababhalisileyo kuhulumende balutshwana abaningi abantu ababhaliswayo. Ungakhangela lonyaka abantu labatsha abaqinileyo abalalutho. Usobhumba azuza abantu abathize maybe 5 kumbe 7 kuthiwa usobhumba we-7 akhetha abantu abangu-6 kuthi yibo okuthi abadubeka kakhulu.
Mnumzana Thulani Mlalazi umlisa wesigaba semthethe uthi akula kudla kuphiwa abantu njalo izakhamizi khala kuye ngendlala nsuku zonke.
Kuyangisinda ukuthi kanti ngathini abantwana labana ngoba one indlala ekhona. Yes, indlala ibe khona ilizwe lonke kodwa le esigabeni sami ngathi siphambili ngoba lanxa ngabe bethole ukudla okunzisa kakhulu ubuhlungu ngamanzi. Endaweni enjalo kumele kube lani kube labo amakhansila yomele njani ncedisane lawo kodwa amakhansila nxa ngifake iripoti yona leyo hayi angingazi kumbe bayihambisa ma bayihambisa.
Ukhansila ka-Ward 5 emzingwane umnumzana Elijah Mkala uthi izakhamizi zimkhalela mihla ngemihla.
Bathi bacelele siyazama ukuthi sicele ukuthi uThixo uyasazi lokho esicela silise ukuthi abantu ngale phandle ngale abantu bengathwali nzima bengasifeli. Abantu laba basuka ku-South Africa Botswana umalayitha ukuthi bebiso ngama-rice khona okuyana kodwa awuncedi ngoba kwesinye isikhathi kuba la ma-restrictions emabhoda ngale umangoyo laleziko abantu bathwele nzima wese abantu bayanatha amaphilisi senzata akula kuhle. Komile komile total akula lutho.
Umgcinhlalo we umzingwane district council ukhansela Charles Mpofu uthi uhlelo lokupha abantu ukudla soluqalile.
Akukhanya sokuluqalile uhlelo lwakhona lokuncedisa abantu kwamanye amawadi bekhanya betholathola lokho nje bengena mbijana mbijana emawadini. Uzima indawo le nje emzingwane ukuthi indawo le egcwele ezindliwayo igolide. Abantu sebephika ngegolide abanye lokuthi nje balima ukuzingathanya nokuncane khonokho bathengithengisa ama-vegetables. Silodubo olukhulu sibili ngoba imfula eminingi ithile ngoba sitsho nje izulu alinanga amanzi kangenanga emfuleni. So inkomo lapho sezinatha khona sezinatha endaweni ezibi kakhulu.
Kulesi isigaba semsehleni ngaphansi kwesiqinti semzingwane lapho kwahlaliswa kutsha abantu ngo-2000 ngemva kokuthathwa komhlaba nguhulumende oholela impi yenkululeko njalo engusobhuku walindawo umnumzana Zeklas Mlalazi ukhala ngamanzi.
Mina ngisuke lobusobhuku lapha emsehleni ngisiyale ngiliwovetmin sathatha amaplazi yimi engangikhokhela. Thina singene ngo-2000 laphana isikotshe esasifakelwa yi-1 ezinye lezi sesiphiwa ngabantu abalesifiso ukuthi basincedise babesifakele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola emelika US$2 billion ukuze kuhlengwe abantu ukudla lokhu abakakutholi njalo uma ngiweselala eziko. Ngiyimele Studio 7 emzingwane yeMathelani South Province, igavana Muyezi Jesus Bar.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa eselubhekise kwele Russia esuka kwele South Korea emhlanganweni ophathelane lezomnotho oweSt Petersburg International Economic Forum lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lomkhokheli walelo lizwe umnumzana Vladimir Putin kusasa ngenhlelo zokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili kwezomnotho. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba ngolwesihlanu ukhangelelwe ukuphatheka komunye umhlangano we-plenary session lapho kuyabe kulabaphathintambo bamanye amazwe labosomabhizimusi becubungula ezomnotho lokutshala imali. Umongameli Mnangagwa usanda kuphatheka emhlanganweni we-South Korea Africa Summit lapho uhulumende walelo lizwe athembise ukukhuphula imali yokuthuthukisa inhlelo zamazwe akuzwekazi le-Afrika iyefika kumadola ngamabhiliyoni alitshumi i-$10 billion. Uthe eyokuphathisa amankampani e-South Korea uyayitshala imali emazweni e-Afrika izakhuphuka iye kumabhiliyoni alitshumi lane i-$14 billion. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies.
Siyakhumbula ukuthi inhlanganiso yamazwe abambeneyo United Nations yavele yaphuma lomgomo wona lo otholakala kuluhlu lwezinhlelo ezithiwa kwemgomo ethiwa ngama Sustainable Development Goals ukuthi akulalizwe elake lathuthuka lilodwa, kuyafunakala ukuncedisana ukubambisana lokho kungathiwa ngama Partnerships for Development and International Cooperation. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi kubudlelwano lo obakhiwayo thina njengezizalwane zeZimbabwe sitholani kikho, hayi lokho ukuthi babe kubebuya lapha labo njengalabo abanye sibajwayeleyo ababuya bazothatha ezomnotho zethu ezimbiwayo bahambe lazo thina sisale singela lutho. Nxa bezabuya bezothatha ezimbiwayo olithium, ilithium yakhona ingasuki lapha ingamatshe kodwa kwakhiwe amafactory lapha ukuze kube abantu bathole imisebenzi le wethu umnotho uthuthuke. Nxa into eqakathekileyo ukuthi ekugcineni kwakho konke abakhokheli bethu abahambe bayasimela babuye belezivumelwano ezizayenza ukuthi kudaleke imisebenzi ukuthi kube le ngqubekela phambili lempucuko ebantwini makhaza. Okungaba kubi ukuthi bahambe khona ngale bahambe bayexoxa bakhulumisane bodwa kungabi lolutho olubambekayo oluphumayo, kumbe babuye belamadili amadila ngkhona angancedi abantu makhaza.
Ubona ukuxoxisana kweZimbabwe lamazwe la agoqela ele South Korea lele Russia kule mpomela enhle yini? Sesikhangela ukuthi amanye amazwe la awacuphi mgano munye.
Asingalibali ukuthi izizwe leZimbabwe langena kuluhlu kumbe kuhlangothi lwamazwe athiwa yi-Non-Aligned Movement. Kulomgomo owelizwe leZimbabwe othi yena singabangane laloba ngubani, asingabi izitha komunye, a friend to all and an enemy to none. I-foreign policy yethu leyi esilandelayo ukuthi singangeni ezingxabanweni ezingalani lathi iyasinceda kakhulu yebo kambe silobudlelwane leRussia esebenzelana leNorth Korea silobudlelwane leChina esebenzelana leNorth Korea kodwa ubudlelwane bathu silabo abusivaleli ukuthi sidlelane leMelika abusivaleli ukuthi sidlelane leSouth Korea evele idlelana leMelika leBritain lamanye amazwe angasentshonalanga kokomhlaba so ungabhoda ngapha uzahla uzaphinda ufike futhi so sikhuluma kanje iMelika ile embassy enkulu kakhulu eHarare iSouth Korea layo ingabuye lapha isinika amaHyundai lapha lama Samsung lathi kuyancedisa ukuthi imkhonomi wethu lawo uthuthuke lathi sibe lama markets export silime ezilinywayo ezabazidingayo khona lesizihambise khona ngale uyikuze lathi sithuthuke singangeneli izinto zepolitics zabo ezokukompyutha ezingalani lathi
lo ke ngomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo ngomqondisi wenhlanganiso ye Green Africa Technologies obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlangano Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla eliphikisayo elakwele South Africa ele Democratic Alliance lithi kumele bonke abalamaphepha eZimbabwe exemption permits bavunyelwe ukuba izizalane zakulelo lizwe. Umgcinisihlalo webandla leli unkosikazi Helen Zille uthi amadabuka eZimbabwe basebenza okumangalisayo ngakho ke kumele benikezwe ithuba lokuba izizalane zakulelo lizwe. Ibandla leli likhangelelwe ukuba lizakhulumisana lele African National Congress ANC ukuze kubunjwe uhulumende omutsha kulandela ukwehluleka kwe ukungatholi amavoti enelayo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa ibandla leANC kukhetho olusanda kwedlula. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 180,000 abanamaphepha la ukuthiwa azaphela ukusetshenziswa ngompalakazi lonyaka. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo.
Iposition ekhulunywa nguHelen Zille yi-legal position e-correct. Uzakhumbula ke ukuthi kuyohanjisana emthethandaba izalane zeZimbabwe labo Africa Diaspora Forum labo Helen Suzman Foundation besilwa lo minister ukuthi wenza ama-decisions a-irrational uma ukhangelane lezizalane zeZimbabwe especially ama-permit holders. So i-court yavumelana labo ukuthi hayi kufanele ayenze irrational decision. Helen Zille ke ngalokho reasonable and rational ngoba abantu asebakhe izimpilo zabo lapha eSouth Africa abanye sebethethe lapha abanye sebelabantwana la ukuthi uvuke nje kuseni nguminister uthi hayi laba sesibaxotsha ukuba kuyinto irrational kakhulu.
Yes, siyabona ukuthi manje iANC leDA bakhanyazani bangena enkulumeni esibhathekileyo ezokubumba uhulumende. So ke lokhu kunganceda njani abantu beZimbabwe abakhona ngapha kwelesouth Africa ikakhulu labo labo abaphethe amaphepha lawo ezepho?
Well, angilashua ukuthi inkulumo zeDA leANC ngaba le direct impact yini ebantwini baseZimbabwe or ebantwini abamnyama. Kunzima at this stage ukuthi ubana utsho ngoba sikaboni kahle ama conditions afakwa yi-DA abakafaki njalo ama conditions pertaining ama issues anjengezepho. So asingeke sijabule okwamanje sisabhekile ukuthi sibone ukubana uhulumende uzakhiwa ngubani. Mhlawumbe agcine ngakhiwa nge-ANC le-DA agcine enziwe mhlawumbe i-EFF many patriotic alliance many MK khonoko kuzenza ukuthi kutshintshe izinqumo ezithile. Kodwa ke uma sikhangele i-court judgment eyalethwa la i-constitutional court ukuthi isinqumo sika minister sasi irrational and unreasonable. So yikho lapho kulethemba khona ukubana amakhodi anganquma ngenye njwana sanquma. So even uhulumeni okhona uzathatha isinqumo esiqondileyo.
Hello ke ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
kwezele Melika. Uphenyo olwethulwe ngolwesibili luveza ukuba inzondo ngosendo i-hate and extremism kwele Melika ikhuphukile ngomnyaka ka-2023 kulenani elikhulu labamhlophe labalwisana lababulobulili bunye ama-LGBTQ+ ngenhloso yokuphazamisa isisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias uhlolisisa impumela yalolu phenyo kudaba olwethulwa yimi uChris Gande. Abalobulili bunye abathiwa ngama-LGBTQ+ ngabanye abahlaselwe inzondo le kwele Melika ngomnyaka ka-2023 kutsho lolu phenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Southern Poverty Law Center. Abethule lolu phenyo bathi amazwi agcwele inzondo ndano lasola uhulumende athinta njalo abensundu labezokholo benkonzo ezabalutshwana. Ngesizwe isiphathamandla senhlanganiso eqhube lolu phenyo umnumzana RG Cravens.
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year legitimizing insurrection.
Abedlulisa amalawulo abaphikisana lohulumende olokubambana baqede umnyaka odluleyo bebusisa umvukela befakaza inzondano njengobuqhawe beqhuba imbiko yamanga abayithi liqiniso baphakathi kokulungiselela ukungcolisa ukhetho oluqakathekileyo kumbali yethu.
Inani lenhlanganiso ezizonda uhulumende laqansa lafika phose kunkulungwane 835 ngomnyaka odluleyo liqansa livela kumakhulu phose ayisikhombisa 702 ngomnyaka ka-2023. Kuthi inani lenhlanganiso eziqhuba inzondano ezisungulwe ngomnyaka odluleyo liqansile lisuka kumakhulu adlula amahlanu 523 lafika phose kumakhulu ayisithupha 595. UCravens uthi lezi nhlanganiso zingena kwezombusazwe zile njongo emgceke.
To limit pluralism, it's to limit participation.
Bafuna ukuvimba imbono ehlukeneyo, ukuvimba ukuthi uZulu engaphatheki kwezombusazwe, yikuvimba umbuso wentando kaZulu.
Umongameli Joe Biden nguye yedwa kukhetho lukaLwezi oziveza njengomkhokheli ongaqeda ukuqansa kwenani lezehlakalo zenkulumo egqugquzela uchuku.
Not gonna let Donald Trump turn America into a place that doesn't believe in honesty.
Angisoze ngivume ukuthi uDonald Trump enze ele Melika libe lilizwe elingathembi iqiniso, ubuntu lenhlonipho. Ngizazisola ngiyela uDonald Trump esenza ilizwe lethu libe yindawo egcwele inzondo ukweyisana lochuku.
UDonald Trump ozakhethwa ukuthi amele ibandla lama-Republicans waphehla inkulumo esangumongameli aze athi usola ingqa zombili ngobudlwangudlwangu obaqhamuka phakathi kwabamhlophe abedlulisa amalawulo lababetshengisela edolobheni le-Charlottesville esigabeni se-Virginia. Ekutshengiseleni lokhu, omhlophe odlulisa amalawulo watshayela imota yakhe wangena kuxuku lababetshengisela, kwafa owesifazane kwalimala abangamachumi amathathu. Umnumzana Trump wakhuluma ngalolu daba esithi isehlakalo lesi sitshengisa inzondo, ucuku lokungabi loxolo kwabatshengiselayo kunye labamhlophe abedlulisa amalawulo. UTrump wasekela inhlanganiso ezaloba ingwalo eziphehla inzondano njengale ethiwa omama benkululeko kumbe Moms for Liberty eyabethwa inhlanganiso yezemithetho e-Southern Poverty Law Center njengenhlanganiso edlulisa amalawulo engafuni imfundo yezikolo elokumanyana.
The radical left is even slandering Moms for Liberty as a so-called hate group.
Abakucelele ngxele bathuka inhlanganiso ye-Moms for Liberty bayithi lixuku labalenzondo. Linani lenzondo na? Kambe shiwa inhlanganiso ye-Moms for Liberty ibe ngenzondano?
Inhlanganiso ye-Moms for Liberty yalile isicelo sokukhulumisana le-VOA. Ingcwethi zithi abancintisayo kumele balimuke inkulumo yabo ukuze bengapheli udlame phambilini kokhetho lukaLwezi. Ngesizwe uTill Rothschild.
For Biden to continue to
be present and speak.
Ukuze uBiden aqhubeke ekhona ekhuluma ngokuthula ngisho lokuvota nje jikelele ngodaba lukaTrump ukusimo esibucayi ngoba uTrump uyathola usekelo lapho esebenzisa inkulumo yakhe ephehla udlame kodwa ngesikhathi sinye uhlukanisa abantu abakade bezavota.
He's also marginalizing populations that might vote.
URothschild uphinde wakhuthaza ukuthi abavoti kumele balimuke imbiko engayisiyo yeqiniso enkundleni zokuxhumana lakumaphephandaba engagqugquzela inzondano lokwedlulisa amalawulo. Lolu daba silethulelwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Amalunga ebandla elibusayo lakwele Botswana asephikise umbono wokuthi abokuza asebethole ilungelo lokuba izizalwane zakulelo lizwe i-citizenship baphathe izikhundla eziphezulu kungatsha zikahulumende. Okuningi sikuzweni kumqondisi Dube eseHaveron kwele Botswana.
Maningi amalunga ebandla leBotswana Democratic Party avotele ukuba kuvinjwe bonke abokuza asibe izalwane zakulelizwe ukuthi bangavunyelwa ukuphatha isikhundla esiphakemeyo. Babikwa besesaba ukuba bengahluthunelwa ilizwe ngabantu bokuza. Lokhu kuphume ngesikhathi kuhluzwa isisekelo sombuso welizwe edalele ephalamende. Amanye amalunga awamabandla aphikisayo esithi umthetho lo unxele ngokungavumeli abokuza ukuthi babe lezikhundla eziphezulu kuhulumende. Umphathi Ntambo obona ngendaba ezenzakala ofisini kamongameli weBotswana umnumzana Kabo Murayeng uthi kavumelani lokuthi isikhundla esifana lokuba umsomlomo wedalela eParliament kusiya phezulu isiphathwe ngumuntu ongayisiyo sizalwane seBotswana ngokuzalwa.
Kona le maparego mo maemo mangwe yanong rere mi ita
lokho ngeke kuvume ngoba ezinye izikhundla eziphezulu zifuna umuntu ongekho mbaxambili. Singayeke thisa khonapho ilizwe lingakuthola lisenkingeni enzima.
Umurwayeng usekelwe ngomunye webandla elibusayo ele BDP umnumzana Dumisang Hili othi umthetho elizwe awungaguqulwa ngoba ilizwe lingavuka selizibuswa ngabantu abangayisiyo zizalwane zeBotswana qho.
We have a very small country. There are 2.6 million people according to the population census.
Ilizwe lincane kakhulu ngakho singavumela abantu abale dual citizenship kumbe abakuyene nge-naturalization ukuthi babambe izikhundla ezifana lezi ka-Speaker of Parliament kusasa sizaphaphama ilizwe selisezandleni zabo.
Kodwa bakhona abakuphikisayo lokhu. Omunye wabo unkosikazi Unity Dow othi kazwisisi ukuthi kungani abokuza abathola i-citizenship kumbe abayizalwane zamazwe amabili i-dual citizenship bengavunyelwa ukuba lesikhundla esiphezulu.
Banenge ikakhulu emzini esemngceleni abalabantwana emazweni amabili atshiyeneyo. Kambe kungaba kubi ngaphi ukuthi umntwana lo avunyelwe ukuba lesikhundla okufana lokuthi abe yi-Speaker of Parliament? Angiboni umlando.
Lokhu kusekelwa njalo ngumzana Winter Molutsi webandla liphikisayo ele Alliance for Progressives othi uhulumende njengoba ivumela abantu abale dual citizenship ukuthi bavote kungani besalelwa ukuthi baphiwe izikhundla.
Tawutona masisiyaro ubulela kwezimbo gore go tsena ka dikarata tsa boma Batswana ba
njalo uhulumende wenu ofuna ukuvulela abezimbabwe ukuthi bangene besebenzisa izithupha bavaza kubantwana babe Botswana kodwa lisuke liyalele abantwana laba ukuthi babe lezikhundla kuhulumende.
Odabuka eZimbabwe sewathola amaphepha oba isalwane sakwele Botswana unkosikazi Cindy Sosibanda uthi kumele imithetho ivumele kakhulu abantu ababo ukuthi babe lesikhundla kungela mgoqo ngoba bezalwe njalo bakhulela eBotswana.
Isinqumo lesingisibona isinqumo esilobandlululo kakhulu. Abantwana laba abaningi bazalelwa la elizweni leBotswana, bakhulela la elizweni leBotswana, bafunda elizweni leBotswana, bangena e-university elizweni leBotswana, basemahofisini basemisebenzini yabo elizweni leli eleBotswana. So nxa kuyikuthi ama-promotions avuleka bavalelwe kuthiwe hayi wena ngenxa yokuthi omunye wabazali bakho uvela kwelinye ilizwe awula mvumo yokuthi unganikwa lesi sikhundla. Lokhu lubandlululo.
Inani elethulwe nguhulumende kugwalo ndaba le-Government Gazette luveza ukuba iningi labantu bakuza abafuna ukuthi babe izalwane zeBotswana ngabadabuka eZimbabwe ikakhulu abafuna ukusebenzisa imitshato yabo lezizalwane zakwele Botswana. Ngingumqondisi Dube oyendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Siyabonga Dube ngokusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilalo.